khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufana khona lokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics, so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxenye abantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla ikakhulu bengabe bandla elibusayo. Ngicabanga ukuthi yikho-ke okungaba luhlupho okuyizinto okufana khona lokho. Lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla, into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela.
Kungenzakala ukuthi uzokuthiwa omunye umuntu wezanu sehambile khona ngale wafaka ibizo lakhe, abesenqotshwa besithi hayi nqotshwa ngakuhle sefuna ukuthi afake ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo. Baza kubamba njani khonokho?
Ye, ngepolitics eZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi fakanini uzibani kumbe wothanini kakufakwe ubani, bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo. Angeke vele indaba yakhona bayibukele behlezi belapha. So-ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-CCC ama-institutionally kayikho very strong njengoba ingala structure. So nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani, ngoba sokumele bathi uZulu kalulungise. UZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho, yikho lapho kulohlupho khona kwabo.
Manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngathi kuzaba yingxabangxoza, kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangxoza, ngoba kuvele kulaba phakathi kwayi-CCC abazabe izisu zikhali gwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko, ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazaziwa amakandidate, abadliwayo bazaziwa amakandidate, abawinayo bazaziwa amakandidate. So ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonokho kwinto khona. Kungenzakala lilimale kakhulu. Uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabi inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani. Kungaba lohlupho khonapho njengoba nisitsho ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu kudangala kwabantu. Uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujajulwa kusechiwa, kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima, ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngokuciko.